uhulumende weBotswana ukhuthaze abezempilakahle ukuthi balungiselele ukuhlola inani eliphezulu labantu abaze behamba-hamba ngekhefu lekhisimusi. Kungcwadi elotshwe nguhulumende esiya endaweni zempilakahle ezijeneyo eleBotswana lithi abantu abazahlolwa kumele bahlawule amapula alikhulu lamatshumi amabili, i-120 pula. Njalo abehofisi ebona ukulwisana legciwane lecorona eye-COVID-19 Presidential Task Force bathi balakho ukunciphisa inani labantu abaphiwa incwadi zokuhamba-hamba ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Ilunga le-COVID-19 Presidential Task Force uDkt. Mkhumotsi Mathaba uthi kufanele kuthathwe amanyathela ngoba inani labantu abaligciwane lecorona lisiya liqonga.
Again, this shows an increase in the daily number of cases that we are seeing.
Kutshengisa ukuthi inani labantu abatholakala belomkhuhlane lo malanga wonke liyaqonga. Lokhu kuyakhathaza ikakhulu kubuya ngesikhathi sikhangele ikhefu.
It shows an upward trajectory, especially as we go towards the holidays.
Imigoqo ekhangelelwe ukuthi ifakwe ensukwini ezilandelayo ilakho ukuthundubeza injabulo abanye abezimbabwe abadibelayo yokuthi imincele isivuliwe, ngakho bazathola ithuba lokuyabona izihlobo labangane. Umnumzana Benjamin Spanda weZimbabwe ohlala eHabron uthi imizamo ye-COVID-19 Task Force iza kutsho ukuthi abaningi bantshintshe inhlelo zabo zokuhamba.
Kuzavulala inhlelo eziningi zokuhamba ngoba abantu abaningi vele sesisilanile ukuthi sifuna ukuhamba. Uhulumende ukuvula kwakhe amabhoda kuyabe sekuyize. Uma kuyikuthi bavulile ngempela amabhoda, kumele kungabi lama zonal restrictions in terms of travel. Uma sebevala, then which means amabhoda vele abavulelanga abantu.
Okunye njalo okuhlupha abanye abafuna ukuyafika ekhaya ikuthi uma ufuna ukuhlola kumele uhlawule okulakho ukuvalela ngaphandle labo abanezandla ezimfitshane. Umnumzana Mthabisi Dube uthi ngaphezu kwalokhu kule ndaba yokuthi inani labantu abathola belo mkhuhlane we-COVID-19 liyaliqonga emazweni asemhlulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika, kuqala iBotswana, South Africa kanye leZimbabwe.
Kunzima ukuqonga kwenani labantu abatholakala bele-COVID khona ngokwakho kuyethusa. Abanye kade bevele bedonda ukuhamba ngenxa yokwesaba ukuthi they might contract the coronavirus. Ama-travel restrictions lawa azakwenza kube nzima ngamandla. These are really difficult times.
Ngomvulo umongameli Cyril Ramaphosa oyaleke South Africa wabika ukungena kwemigoqo ethile kuyindlela kwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. ELeBotswana lona liqinise umkhankaso wokukhuthaza abantu ukuthi bahlale endaweni zabo bengahamba-hambi ngekhefu lekhisimusi noma lokhu usitsho ukungayibona ikakhulu abadala emakhaya. Inani labantu abatholakale belegciwane le-COVID-19 kweleBotswana selanda inkulungwane ezilitshumi lamune mbili, 11,531 kudaba ngamatshumi amathathu lane i-34 balahlekelwa umphefumulo. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 isabona kweleBotswana.